Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Alivuka njani mthwakazi omuhle olamukela emsakazweni we Studio 7 ngomvulo namhlanje ukuseni ziku 20 Ntulikazi 2018 igama nguChris Gande. Endabeni zethu namhlanje amagqwetha labaphatheke kudaba lokuphikiswa kwempumela yokhetho bayahlangana namhlanje edalele Constitutional Court belungiselela ukuthoniswa kwaleli cala ngolwesithathu.
Ipetition yabo kayirelayi kangako ku-background information, kodwa ikusamu lezo okumele zivele ngokucacileyo. Esisesiza kubona yikuthi zamkhiye ziphendule isidini kakhulu, ngezeke iphendule isidini ukuthi bakubeke eceleni ingasiza sobani.
Khona ukucilibezela kukhetho kungenzakala lula na? Silengxoxo lomunye wabavotisayo kukhetho olusanda kwedlula.
Kulokho kuvamile ukuthi abantu abangeke bazwisiseka ngalokho umkhokeli kumbe inhlelo zebandla eziyabe zikufuna.
Namhla sihlaziya udaba lokuba umnumzana Nelson Chamisa uzayala elokhu ekhokhela ibandla le-MDCT na ngemva komhlangano webandla we-Congress ekupheleni komnyaka. Zonke lezi ndaba lezinye zizozizwa khonapha emsakazweni we-Studio 7. Amagqwetha labaphatheke kudaba lokuphikiswa kwempumela yokhetho bayahlangana namhlanje edalele Constitutional Court eHarare belungiselela ukuthoniswa kwaleli cala ngolwesithathu. Umkhokheli wabehluli uChief Justice Luke Malaba utshele amagqwetha la ukuthi bahlangane ngehola lika-11 ekuseni lamhlanje lapho abazakhulumisana ngobufakazi obukhona njalo lokuthi kuzasetshenzwa njani ngolwesithathu lapho leli cala elizathoniswa khona ngokusegcekeni ngoba umsakazo we-ZBC uphiwe imvumo yokusakaza okuzaba kusenzakala emthethandaba. Umnumzana Nelson Chamisa ufake amaphepha okuqinisa ubufakazi ngomgqibelo kuthi umnankagwa yena ukhangelelwe ukufaka amaphepha akhe lamhlanje kungakatshayi ihola lika-10 ekuseni. Umnankagwa uyaphikisa ubufakazi obuthiwa bukhona umnumzana Chamisa athi inombolo azihambi kahle ezasetshenziswa yi-ZEC. Sixoxe lengcwethi ecubungela ezombusazwe umnumzana Efidlela Ncube saqala kumbuza ukuthi bungabe khona yini lobu bufakazi obuqotho.
Ngibona sengathi bujulile ubufakazi kulokho abakwenelisileyo ukuthi bakuthole. Mhlambe abantu abakade bekukhangelele zisamu zangkhona ukuthi zethulwe ngendlela ecacileyo. Mhlambe kuzakwethulwa ngaso besekhothi bekubeka khona phana emthethwandaba ukuthi hayi ubani wazuzwa kungaka, ubani wazuzwa kungaka, yikho abantu abakukhangele kakhulu lokhuyana. Sesizabona ngakho kusiya phambili.
Siyabona ukubana njengoba utshilo wena ukuthi abantu bebekhangelele isamu zakhona, kugcine kukhulunywa okunye okufana lokwenzakala ngemva kungakabi lokhetho okufana lakwamasocha lokunye okunjalo. Ubona ngani kungaphathisa yini lokhu bona bebekhangele ukubalwa kokhetho lokunye okunjalo?
Indaba yokhetho kasiyonto kuphela ephelela eZimbabwe. Ungakhangela ipetition ngendlela ebhalwe ngakhona, kayibhalelwanga kuphela laba aphikisana labo umabhala. Ubhalele lo mhlaba ukuthi ukwazi ukuthi yini okwaqhubekayo. Ubhalele labantu beZimbabwe abahlala endaweni lezo abangakwazi ukuthi kwakule zinto ezinjalo. Ukuthi bakwazi ukuthi ukhetho ngesingaye lapha mekhona njenge-MDC Alliance Leader. Kwakulobunzima obungakanani, kwakulokudlelezela obungakanani, yikho azama ukuvezela inkantolo. Lokho kuthiwa yi-background information. Bacacile liyana yi-background information. I-petition yabo kayirelayi kangako ku-background information, kodwa ikusamu lezo okumele zivele ngokucacileyo. Esisesiza kubona yikuthi zamkhiye ziphendule isithini kakhulu, ngezeke iphendule isithini, ukuthi bakubeke eceleni ingasiza thobani. kulapho kuzacaca khona izinto ngendlela efanele. Kodwa isamu yizo ezidingakalayo khathesi ukuthi hayi endaweni lapho khona uMongameli uMnangagwa athola 1,000 wathiwa 10,000. Lapho khona uChamisa athola khona 5,000 wathola 1,000. Yikho lokho abantu abazekhangela ukuthi bakuzwe ukuze babone umehluko ukuthi lokho okukhishwe izekhi ayisilo iqiniso.
Kubehluli-ke abazaphatha lolu daba. Ubona ungani akusoze kube labakhona abazaba bethatha inhlangothi?
Mina ngokubona kwami inkantolo zeZimbabwe yebo kambe eminyakeni edlulileyo bezilohlupho kakhulu, kodwa azikaze zibe zimbi ngendlela liyana abantu abazi bakubeke ngayo ukuthi vele zimbi zimbi ukuthi akakula judge loyedwa olengqondo ehlangeneyo. Usengathi wonke umuntu igazi lakhe ngelezanu PF kugeleza igazi lezanu PF. Ngibona bangabantu abahlelekileyo abahlonipha umthetho, yebo kambe kungaba lababili abathathu abavele nje bengama-activist e-party, kodwa iningi labo bangabantu abacacileyo. Kuzaya ngobufakazi ngabe thulwe ngendlela efaneleyo, ikakhulu isamu. Ubufakazi obudingakala yilobo yalobo esamu ukuthi ubani nanku ufaka amaphepha phambi kwabo, lapho kuzacaca khona.
Ngokubala kwakho ubufakazi lobo ubona ungani bungabukhona yini?
Ye, bukhona ubufakazi. Indaba sokuyukuthi akukaphikiswa phela. Ngabe kusethuliwe ngaliyandlela bungakaphikiswa yilabana abanye ababotshwayo. Ungabubona sengathi ubufakazi obulesi sindo, babuke labana ababuchitha-chithe nje kube ngumlotha, kungabi indaba zalutho. Into yonke icaca kahle nxa ngabe sekuvele abanye abaphikisayo babhala labo. Becaca ukuthi hayi wena lapho othi khona iqiniso yileli, lapho othi khona iqiniso yileli, kulapho esizaqalisa khona njengezakhamizi zeZimbabwe lalaba abalandela ezombusazwe lamagqwetha ukuthi kubonakale ukuthi kambe ongathi ulo bufakazi obulohlonzi ingubani. Okwakhathesi kusakhuluma oyedwa, akukaphikisa abanye, bakaphikisa kulapho kuzaphuma khona ukuthi kuyiwa ngani.
Alo-ke kumnumzana Efihlela Ncube, ingcwethi ecubungula ezombusazwe. Lokhu sikudaba lunye, sixoxe lomunye wabavotisayo ukukhetho umnumzana Andrew Banda othi ngendlela eyaqutshwa ngayo kunzima kakhulu ukuqilibezela nxa kusetshenziswa amaphepha asebange umsindo ama-V11.
Thina esakufundiswayo yizekhi mingazi nxa abanye bengasakulandelana, kodwa thina esakufundiswa yizekhi sisiba yi-team yabo, kodwa sisiba nama-polling agent. Yikuthi safundiswa ukuthi abantu bazavota njani, bafaka babhala kwapha amabhokisi, nxa i-spoiled paper yabe njani, le-right paper yabe njani, yikho esakufundiswayo. Kwasokusithi-ke ngelanga lokuvotisa esakwenzayo asikhredita abaningi bakwenza ababe-involved kuma-postal box bakwenza a day before, and then abaningi sabakhona ngeday yangikhona saqala ngo-6 o'clock ekuseni sayigena sakhredithana sonke saqeda amavoti aqasa ngo-7 o'clock. Kukhona ngaqhubeka ngisiya phambili.
Ye, ungaqhubeka usitshele ikakhulu owakubonayo ngathi elakwenzayo ukhetho sebeqedile ukuvota abantu, kukhona yini ungasichazisela ukuthi kwahamba njani kusukisela khona?
Alright. Okokuqala, ngizabonga ukukhuluma abantu ababekusola. Into eyayisenzakala kwakuphossible ukuthi kube le 1 person a voter every minute, ngoba ama-polling station it was from 7 to 7, kodwa amanye bavotisa kule abanye ababengumakhelwane ngithi bavotisa abantu abangu-764, which means ukuthi ungamultiply ama-hours lana asinika 1 person per minute. Mina engangikhona savotisa 503 people, but sasaba lama-idle time amaningi kakhulu ngoba sasikwanisa ukuba lama umuntu ahambe i-hour yonke kungala umuntu ongele uzovota. And then sathi sesiqedile, into eqakathekileyo sesibuya abantu abaningi nge-V11 form, abantu abayiyona ekhalisa abantu kakhulu. I-V11 form, wonke umuntu owayeyi-polling agent, not abezekhi kodwa ama-polling agent, lama-observers, wonke umuntu owayeyi-observer le-polling agent waphiwa i-V11 form wahamba layo endlini. I-polling agent yayimele i-party yayo, wawumele uyeyi-submitter. If either yisubmitha kukhansela wakho kumbe uyisubmitha ku-MP wakho, besithi khona benzela ukuthi amafomu lana okhansela kumbe ama-MP kangawalawo kumele ba-ede i-total yonke phansi, kwenza ukuthi nxa sebememezela ukuthi uwinile kumbe udliwe kumbe uphumele ngayo, laye abe lesiqiniselo sokuthi inumber abayikhulumileyo yiyo sibili ephumileyo. So thina lapho sasikhona saqeda ukubala amavoti angu 503 ngo 6 a.m. siqalise ukubala ngama past 7 ebusuku ngoba sasabala ka councilor, bala ka MP, bala ka president. Njalo kwakumele libalansise ama saqala sabona ukuthi ama ballot books amaphepha adatshuliweyo ayahambelana labantu abangenileyo. Nxa njengathi ngithi kwakule 503 uyasubtract ngithi i-polling station yethu yayilama postal vote angu-2 sathi singakake siqalisa ukuvota kwahle kwaphithwa amapheji angu-2 afakwa eceleni abhalwa ngoba hhayi sahambelana le-postal vote ebekhona. Njalo i-postal vote kustation esasikiso kwakumele bathekhe ibizo langkhona ukuthi likhona yini polling station yethu bese layikhwa ibizo lakhe njengabaningi selibhalwa PV ukuthi postal vote. Wonke lawo ngesaba nalo alivulwanga ukuthi sibone ukuthi kana umuntu ukuvoteleni. Wajajula i-envelope injalo iphepha ligoqiwe lafakwa phakathi kwe-polling box salivala lamanye sesivala wonke isikhathi sinye. Kodwa lami nginje kangikwazi ukuthi umuntu lo wayevote ngeposti wavotela bani. Kodwa ekubaleni kwakusithi nxa abezekhi bevala nxa kule phepha ababengalizwisisi babehamba kuma-polling agent ama-parties wonke babuze basibuze ukuthi kanti liyavumelana lakho lokhu yini sikubale kumbe kusipoyeze sonke from ama-polling agent lo-observer sivumelana ukuthi le yi-spoiled paper kumbe hayi libale nini. Singathi singavumelana ukuthi hayi lo muntu ubhalile ubefuna ukubhala kuso ukuthi kasaqedisalanga asifaka ke khonapho sivumelene ngamaphathi wonke akhonapho ukuthi iphepha leli li-right bese libalwa njengephepha eli-right kumbe bese likhansilwa libe bese lithiwa yi-spoiled paper nxa lisonke sivumelene. Izekhi yayingazenzeli i-decision yokuthi yi-spoiled paper bengavuzanga ama-polling agent. Ama-polling agent yiwo ayekhuluma. Ekubaleni sasibakhangile nxa bevala singambona ebala iphepha elingayisilo sasihle simisa sithi hayi leli phepha lingene emaphepheni angayisilo likhiphe ayisilo lephathi leyo lifake kuleyi phathi ngoba sonke sasikhayela kula muntu oyefuna ukuthi iphathi yakhe iqhilwe ngovoti eyodwa. Sathi sasiqedile ukubala savumelana bawabala-ke ukuthi mangaka sibhala-ke ukuthi lo uthole amangaka lo uthole amangaka lo uthole amangaka. Baqeda-ke yikho okomunye lo munye okwabhalwa khona i-V11 form yakhe afana nakubantu bonke. Nxa kwakule ma-polling agent angu-20 lama-V11 ayebhalwa-ke ngu-20 each one ethole eyakhe i-V11 form. Sathi sekunjalo kube lama-V11 form angu-3 esawasilela phakathi kwama-ballot box okwathiwa azavulwa nxa kungakhontestwa ama-elections. Kwasokusithi amanye angu-3 yiwo esahamba lawo sisiyawasarenda ku-command center. Thina kithi sasikhona ama-polling agent wonke sahamba lama-ballot paper sathiya abezekhi sahamba lo mkhulu wezekhi lamapholisa sayasarenda amaphepha ku-command center. Bafika labo baqala ba-checka ukuthi wonke umuntu usayinile ama-V11 form. Bathi sebebona ama-V11 form ethu asayiniwe basebe-eda babona ukuthi i-total iyabhalansa yini. Bathi bebona ukuthi i-total iyabhalansa basebesibiza-ke basebesithi sesirekhoda-ke phansi kushit eyababelayo iphepha elikhulu elilona ababerekhoda wama-stations wonke ayevotisa ku-polling station ababe-responsible kiwo. Barekhoda sasukubalile sikhangele baze baqeda. Sathi sesiqedile basebesithi hayi u-chief agent we-every party nguye osengasala ahambe la maphepha lawana sebesiya ku-command center eka-MP. Lapha ngifona mina ngikhuluma ngabo uBulawayo. Thina sasikuBulawayo South. So command center eBulawayo South sasise inhlathi secondary basebesithi ke bazafuna-ke u-chief agent we-every party oyedwa lo one of everyone ozahamba la maphepha e-city wall lapha abathi khona kokuyafika sokubalwa khona sokubhalansiswa oka-MP ukuthi laye bazi ukuthi nesele ukuthi babhale kuhle. Mina sokufika e-city council ngale e-town ngangikwazi ngekho nakwathiwa hambani liyobala ukuthi amavoti enu sivumelane wonke umuntu asayine i-V11 bese liphenduka. Babanika icala lokuthi basukeleni vele kwi-police station yabo bengabalansisanga bengavumelananga. Babachiya sebese classini bebala ukuthi amaphepha abo ngoba kwalwane u-chief owezeki owaye ku-command center wala ukuthatha ama-results abo. Wathi yena akasoze athathe into omunye oyedwa engasayinanga wavuma ukuthi ku-correct. So kwakumele sivumelane sonke ama-polling agent, not abezeki kodwa ama-polling agent okwakumele asayine. Okuthi abantu ababekhona ababevota loba kwakusokunanyathiswele ama-V11 form phandle kwama-polling station, nakuthiwa yiloke khona bangahamba bewathatha baphendulele ngemuva, bazabona yikho kulamabizo ama-polling agent wonke lama-signature abo bevuma ukuthi okubhalwe ngapha phambili yikho iqiniso okubaliweyo labo bekhangele, bavumela nthi iphathi yabo ithole inani lona lelo. So nxa kuyikuthi ukuqila kungaba khona engeke ngikwale, kodwa engikutsho yikuthi nxa i-polling agent yahambisa yasubmitha kuphathi yayo, sokulula ukuthi u-MP nxa elama-V11 form wonke a-ede i-totally abone ukuthi e-announciweyo ku-TV ukuthi uphume le number engaka liqiniso kumbe hayi, ngoba uyaba ele evidence ebhaliweyo esayiniweyo yasengahamba ngayo, bathi yasengahamba ngayo e-court esiya contest ethi hayi mina nankangilawo ama-V11 form anginika i-total engaka. Lapho kangikwazi kumbe bakhona ongaba kwabalwa wrong kumbe kunjani, kodwa engikutsho ukuthi ama-V11 form nxa u-MP elawo uyakwazi inani labantu alitholayo. Okokuthi anxa bemqilile be-announcer ulelungelo lokuhamba e-court, njalo bemvile vomfom ayibambileyo ikhona kuma-ballot box bazahamba bayevula.
Ngikubambe kancane. Manje-ke lapha ku-president-ke, njengoba lapho thi khona u-MP nguye ongaba lobufakazi, u-president ama-votes wona ayihamba njani?
Aka-president lawo savala saqedelana lawo. Wonke u-polling agent wasala le-copy eka wawuthiwa i-copy 1 eka-councillor, uphiwe 1 copy eka-MP, uphiwe 1 copy eka-president. Okumele siyowasubmitha kumaphathi ethu. U-president laye ulakho ukubakwazi nxa u-MP wakhe labo-councillor bengamnika ama-figures a-correct, uyakwanisa laye uku-eda abekwazi ukuthi uthole okunganani.
Lo-ke ngumnumzana Andrew Banda, omunye wabavotisayo kukhetho olusanda kwedlula, ubekhuluma le Studio 7 ecingweni ekoBulawayo. Ibandla le-MDCT likhangelelwe ukwenza umhlangano omkhulu okukhetha inkokheli iCongress ekupheleni komnyaka wonalo. Lumhlangano uzakuba ngowakuqala leli bandla likhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa, abanye abasola indlela athatha ngayo intambo zombuso kulandela ukubhubha kukamnumzana Morgan Tsvangirai. Sixoxe lengcwethi ecubungula izombusazwe umnumzana Richard Mahomva othi uChamisa uzayala elokhu engumkhokheli webandla le-MDCT ngoba elosekelo olukhulu.
Mina engingabe kutsho ukuthi amadoda la ebelokuwelelana ngesikhathi sokhetho, kodwa njengenjayelo siyakwazi ukuthi ebandla le-opposition bekuhlala kulokudoniselwana okuvela ekuthini abanye abangabakhokheli bebelezinye ababezikhangelele in terms of ukuthi lokho esikuthi ngama-ideologies abo. Kodwa nxa sesikhangela nje wathe simbone ngazani mina kungabe kulabanye abangabe befuna ukwenza engazani kule ngxabano, ikanti akula ngxabano ngoba befuna ukuthi bebenelise ukungenela ukuthi kube kungabi lokuwelelana.
Kodwa-ke ibandla le-MDCT likhangelelwe ukwenza umhlangano we-Congress ngo-December lapha, ubona ungani uzaphuma njani umnumzana Chamisa engabe elokhu ekhokhela kumbe kuzaphuma omunye umkhokheli?
Hayi, uChamisa uzabe ekhokhela ngoba okuvele ku-obala ukuthi ngabe wayengalabantu akade bemsekela. Sasiyabona umama uGubhi labanye laba alabo besiba labantu abaningi ababalandelayo, kodwa akufuzanga sikhohlwe ukuthi undoda lowo wenelisile ukudabula izwe, wenelisa ukungena emakhaya, wenelisa ukuthi thole abantu abatsha abakade bebone ngani yena nguye ongaqhubela phambili umsebenzi watshiywa nguMorgan Tsvangirai. Yikho-ke nxa sikuhluza nje loba sikhangela kumpumela yokhetho ukuthi enye faction le-MDC yathola ingcosana, kodwa yena wayenelisa ukuthi ethole usekelo lukaZulu oluningi, kuyasitshengisela ukuthi njalo lakuCongress usengathi ukunqoba.
Kodwa bakhona abanye abathi yena nguye wayenza ukuthi ibandla linganqobi umnumzana Chamisa, ngoba kwezinye indawo kwakulabantu abangasuthisekanga ngendlela eyakhethwa ngayo ababe bezamela ibandla. Uthini wena ngalokho?
Hayi, lokho kupolitiki kunjalo. Nxa isinqumo sithathwa kubandla liphi ngaliphi, kulokho kuvamile ukuthi abantu abangeke basuthiseka ngalokho umkhokheli kumbe inhlelo zebandla eziyabe zikufuna, ngoba esikhathini inkulumo ezinjalo zivela kulabo ababe bengenelisanga ukubhutsha bese befuna ukuthi bedonsele abanye ukuthi bebasekele sithi thina to sympathize labo. Ikanti siyakwazi ukuthi nxa kulethwa isinqumo aso wonke othaba ngakho, njalo ungakunanzelela ukuthi laba bathi bona okuthiwa yibo bangathatha bephathi, ambona ukuthi bangathola usekelo olufana nalolu uChamisa sethe wathi ukuba lalo kwezombangazi from ku-opposition.
Lo-ke ngumnumzana Richard Mahomva, ingcwethi ecubungula izombusazwe, ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 eseHarare. Isigaba senkayi besilokhu simelwa libandla le-MDC, lokhu kwasungulwa leli bandla ngomnyaka ka-2000. Kodwa lo umnyaka kube ngokwakuqala ukuthi bandla leZANU-PF linqobe kulesi sigaba. Onqobileyo ngunkosazana Stars Mathethebe. Sixoxe laye ukuze sizwe ukuthi uzafeza na izithembiso azithembisa abavoti, njalo lokuthi kanti kuyini ukwenze abavoti balumango bamvotele.
Hayi, ya okwakuqala sikuchayela ihlombe.
Hayi, kulungile, ngiyabonga lami.
Ye, ungasitshela ukuthi njengoba usukhethiwe izithembiso owazithembisa uZulu ikakhulu abakuvoteleyo, ubona ungani uzazifeza?
Izinto engazithembisa uZulu angiboni angani ngizazenza. Ngizazenza njengokuthembisa kwami. Kanti ke nje umuntu wakho wathembisa ukuthi angasoze alenelise na?
Hayi, bakhona abanye bake bethembisa abanye ukuthi bazakwakha amabholoho kungela lo mfula khona.
Hathi angizanga ngifike esimeni sokuthembisa abantu amabholoko phambi kwezindlu zabo. Ngangithembisa izinto engizazi zizo zimqoka khonapha enkaya. Abantu bakithi enkaya abafuni lutho olumangalisayo, kodwa bafuna ukumelwa. Yikho konke okubakhathazayo kube lo muntu ogijimayo ayekuzwa lapha kumele aphenduke khona lezi mpendulo, bese kusithi okumele kwenziwe bakubone kusenziwa. Okungakapheli batshelwe njalo ukuthi okunje elangithuma khona kusilele lapha ukuthi kuphuthe, ngisayenza lokhu ukuze ngikuphuthise. Abantu bakithi enkayi bebesilela ubumeli, ukumelwa, ukukhokhelwa ku-grassroots, ngoba abekungela muntu onaka ngokuhlala elandelela izinto ezibakhathaza. Ye, yikho ke ngabathembisa khona ukuthi mina ngizahlala labo ku-ground. Ngiza kuthi ngesikhathi ngesikhathi ngizwe ukuthi kunendawo bangitshele lokhu ngikwenzile, ngicine ngaphi. Lapho kumele khona ngiyedinga uncedo, ngihambile ngayaludinga, ngisilela ngaphi, njalo ngithole kuphi yikho engabathembisa ukuthi ngizakwenza njalo khonoko ikho engizakwenza ngifuna bawuze umehluko omkhulu wokuthi ukukhokhelwa ulilomuntu elimbonayo nsuku zonke kumnandi kanganani kulokukhokhelwa ngabantu bokuza baphonga ukuthenga imizi besenzela ukuvala abantu amehlo.
Kahle kahle ubona ngani yikho yini lokho kwabangela ukuthi abantu bakuvotele ngoba siyabona lo kade nguye umphathi wesigaba sona leso ube bemphinda bamvotele baze bamvotele bamphinde. Ubona ngani ukwenzeka test baze bathi hayi sesifuna uStars Mathethebe kuyini okubangela khona?
Ze bangivotela abadala khathesi abadala bafuna ukumelwa angithi ngikutshelile ukuthi bebemvotela bebemvotela kodwa ke asuke lapha hambe nya 4 years bengakaze bambone baze bambone ngomnyaka futhi wevote uyakwazi ngizwa ubuhlungu obunye obumangalisayo ngoba mina ngidliwe ngo-2013 nguye nalowo muntu kodwa ngoba nganivele sengilesivumelwano labazali ekhaya ukuthi sebengifuna angizanga ngizonde ngiphume ngibuyele mbe emalokitshini edorobheni ngiqhubekile ngihlala labazali bami lapha enkaya ngiluzile ngakha umuzi wami ngahle ngalinda u-2018 engamfuna ukukubona yikuthi benzelwani ngulumuntu ongidlileyo njalo lokho sidla abanye kangaka ngangifuna ukuba kwazi ngikubone ngalandelela lami ngangingomnye owayetshona ehlezi elindele ukubona u-MP enkayi angizanga ngimbone ngitsho okwelanga elilodwa ngitsho elilodwa ngiqinisile ngitsho abakwethu angizanga ke ngimbone esipha abantu benkayi uncedo kumbe ukulalela ukuthi kuyini abakufunayo ngase ngibona ukuthi abantu bakithi kutsho ukuthi kabadinga okuningi badinga umuntu ohlala labo phansi abalalele bese suka ayebakhulumela lapha abangafinyeleli khona ePhalamende aphenduke futhi azobapha i-report esithi ngumbiko wokuthi lapho athunywe khona uhambe njani yikho lokho engithi ngizakwenza njalo ngiyakwazi bebekusilela futhi ngizakwenza uyazi angazi ukuthi ngingathi ungibuze nini sengiqalisile ukusebenza ngoba khathesi besisanda kudlula ekhetheni lonolu sisalindele ukuthi sigcotshwe singagcotshwa bese sihambe ebadaleni okokuqala siye babonga ukuvota abakwenzileyo siphinde sibenzele imidlalo yokuthi siyathokoza ngokuvota abakwenzileyo bese sithatha izikhalazo zabo sihambe lazo lapha okufanele ngizise khona ngoba izikhalazo zindawo inye zonke ziyahlukana kusiya ngokuthi okubahlupha kulolu uhlangothi kuya laphana okubahlupha kulolu uhlangothi kuya laphana hayi ngiyakuthembisa ngizabamela abantu bakithinza ngifuna baze babhodle nxa umdala ehlezi phambi kwendlu yakhe emkulwini abhodla athi boya lo nyaka ummeli ngilaye lokho baza kuthola kini uStars Mathe weZanu PF abangivoteleyo lo nyaka ngoba le policy yeparty yami iZanu PF ngaphansi kombuso kababa uED Mnangagwa uthi umkhokheli kaye ebantwini ayokuba yi-servant ayokuba yisigijimi isisebenzi sabantu ngizatshona ngisebantwini ngilalela abakutshoyo ngiyisigijimi sabo kanti ke vele ngikhampela khonapho sengile ngoma bengithanda ukubahlabelelana nxa sengifikile ingoma etshengisa ukuthi lapha kulo Stars ibisithi akuthume mina baba ngizogijima njengomntwana akuthume mina baba angali ngizagijima njengomntwana yingoma yami elobudlelwano phakathi kwami labazali benkayi South bayakwazi ungeza ingoma leyo Stars sekhona
hayi kuyezwakala hayi sibongile kakhulu ma
siyabonga.
Alo ke unkosazana Stars Mathethebe esigcibela uhlelo lwethu unkosazana ke Stars unqobile enkayi enqoba umnumzana Abednego Bebe silugciba ke lapha uhlelo igama ngu Chris Gande libelelanga elihle.